umhlangano okukhuluma nge-voters roll wawukhona. Ngathi wawungumhlangano nje owokuthi kuthiwe sababiza. But umhlangano lo wawunganiki ama-parties, political parties what to do. Ngoba nxa sebesiya lapho kumele kuvota, okumele kuvota registration centers, they were babengavunyelwa. Khonoko kuyabe kukhulunyiwe lapho kade bekukhuluma khona.
Ungezelele wathi inani labantu abaphendukiswayo kanye labancediswayo ukuvota lejwayelekile kuyaficakala loba ngapi.
Hayi hayi, kule anomaly enkulu kulento ezijwayelekileyo. Akulanto engahlala iperfect that is lokho siyakuvuma. Kodwa lokho kulapha kwakuvele kunenhloso uzananzelela ukuthi lelanga lona lelo lalivele lisethiwe lezinto zangkhona zivele zimiswe ukuthi no one will have a chance ukuthi akhangele ukuthi angakuqondisa ngayiphi indlela kuze kwedluliswe isikhathi. Fabric yangkhona I don't know ukuthi what do they mean by credibility. I know ukuthi credibility kayitsho ukuthi kuyabe kungelamsindo. Kodwa isadathi ilezinto eziningi ezinikiweyo njalo bathe bebuya lapha vele babuye betshengisela ukuthi balenhloso to bless this election lanxa ingakuyenzakali. So lokho abakukhulumayo kumangalisa ukuthi sikuzwe bekukhuluma.
Kodwa lina njengamabandla ezombusazwe kuyini elakutshela iZEC ukuthi kulungise njalo layenzani ukunanzelela ukuthi kulungisiwe ngaphambilini kokhetho?
Konke iZEC yakutshelwa ukuthi kulungiswe, abakutshelwayo kazange balalele, vele kazange balalele. So akuzange kulungiswe njalo lanxa wawuzafaka ipressure ukuthi lokhu kwakulungiswe wawukhuluma nje ukhulungane ukhuluma lezihlahla. Bona injongo yabo kwakuyikuthi kwedlule lokho abafuna ukukwenza. Sibabonile abantu kuma-polling stations amaningi, abantu akade bebakhangela bengabazi bemangali ukuthi ngabantu bangathi, kodwa bekhona ku-voters roll. And wawusithi nxa usiya abantu befuna ukuyaregister for i-voters roll uthole vele ilayini inde ngabantu ongabaziyo, abantu abahlala khonapho kusoneso sigaba behluleke ukuregister.